kungomunye wezinto esihlala sikhuluma ngazo esithi nxa sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi iclimate change kwenza ukuthi izulu lingasani yaka kuzabe kuvele kuhlangene kuzathi indlala sithi ukufelwa zinkomo sithi kuswela amagetsi kuvele kunjalo izulu alinanga and of course kujayeleke ukuthi eCaribbean ngale nxa izulu lisina kuhle umfula uzibeza ujayele ugwembe ujayele ukugcwala ngabo May kodwa lonyaka angiboni vele kuzayenzeka khonoko ngoba izulu kalini yikho khonoko esikhuluma nxa sithina umumo womkhathi suguqukile.
Yiwaphi amanyathelo ayefanele athathwe ngohulumende ukuze kwenqatshelwe udaba lolu?
Alubana njengelizwe sathi sikhuluma ngokuthi na umumo womkhathi uyaguquka saqala ukube sisenza amanye eminye imizamo engathi mina ama alternatives awe power generation ekumele ukuthi njengelizwe ngabe siqina kakhulu ekufakeni ama solar plant njengelizwe ayenza lokho sokuthi sustainable energy engabe ihulumende uinvesta khona kakhulu la i-power generation company kunje songa iyasebenza lezakhamizi ifakela abantu amasola ngezikwelede ekwenzela ukuthi bangabile overload efuna ukuthi amanzi ama-generation ngale ibe nenge.
Imizamo eyenziwa ngohulumende ukulungisisa lolu dubo liyibona njani?
Producers amanye asephiwe amalayisensi esikholela ukuthi baziphangisa ukuthi baqalise ukwenza ukugenerate amanzi labo ngoba nxa sebengwabe kungenzwanga njalo lonyaka sizahlala senyameni.